eNdebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alichona njani izulukandaba ulambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 Mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
All heads of schools are enjoined to ensure good governance and transparent, corrupt-free processes in the management of schools. The intention is to ensure that education prepares all children well for their future and for them to make their contribution to the development of the nation.
Uhulumende uthi ezikolweni zakhe akumelanga abaphathisikolo bancishe abantwana impumela emihloliso ngoba abazali belezikwelede zama-school fees.
Sina njengamaZimbabweans indaba enkulu yi-political legitimacy crisis. Okuthi ukuthi ningaphandle ukuthi sivumelane njengamaZimbabweans ngezombangaze, akulandele sizayiqeda indaba ye-economy yomnotho.
Ibandla le-MDC seligcizelele ukuthi alisoze lingene kuhulumende womanyano, kodwa lithi lifuna uhulumende wesikhatshana we-transitional authority. Kuhlelo Words of Friday lamhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba eliphela ndaba Super Sounds liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi kasoze angenele endabeni edabeni lokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo yama-school fees ezikolweni zama-boarding sesikolo. Ngasikhathi sinye uhulumende uthe ezikolweni zakhe akumelanga abaphathisikolo bakhweze inhlawulo yama-school fees bengatholanga imvumo yogatsha lwezemfundo loba ukuncitsha abantwana impumela yemihloliso ngoba abazali belezikwelede. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzele Quality International Building osaphethe ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary, uNkosazana Kirsty Coventry uthi akukho emthethweni ukwalela izifundi ukuthola impumela yemihloliso ngoba abazali bengaqedanga inhlawulo yezifundo.
All heads of schools are enjoined to ensure good governance and transparent, corrupt-free processes in the management.
Abaphathi bezikolo bayaxwayiswa ukuba bakhokhele lezo zikolo ngendlela eyiyo. Injongo kungeyokuthi umntwana wonke athole imfundo ezomsiza kwelakusasa, babe ngabenelisa ukuphatheka emsebenzini wokuthuthukisa ilizwe. Makwenziwe imizamo yonke ukubona ukuba leyo mfundo ifinyelelwa ngumntwana wonke.
Obusekelwe ngunobhala wogatsha lolu uNkosikazi Thumisani Thabela othe abazali bamangalele iziphathamandla eziphambana lomthetho.
Sikhuluma ngefees kanjalo, ngithanda njalo ukukhumbuza abazali ukuthi sikhuluma ngefees e-tuition. Abantwana kabavunyelwa ukuthi babuyiselwe emakhaya ngoba kabhadalanga i-tuition fees. Kodwa uma wena mzali ungakhetha ukuthi umntwana aye e-boarding, ufanele umbhadalele ukudla, kambe angadla okukabani ukudla uma ungabhadalanga. Siyancisa njalo abazali ukuthi nxa kulezinto ezingalunganga lisazise, sizalinga ngamasu wonke ukuthi siliphathise abantwana bangadutshwa lutho ekudingeni imfundo.
UNkosikazi Thabela wengeze ethi kodwa uhulumende kenelisi ukungenela okwenzakala ezikolweni zama-boarding lalezo ezizimeleyo ezama-private schools, okwabo beqondana nezikahulumende nomanisipala kuphela. Umnumzana Trevor Vimbelela ongumzali usola khona ukuthi uhulumende abelokhe echayela iziphathamandla ezikolo imithetho endaweni yokuba alungisise isimo sezomnotho okuyiyo inkinga uZulu abhekanelayo.
Uhulumende ngalungise umkhonomi, uhulumende ngayilungise imali yelizwe, sibe nemali ethengayo eyokuthi siyakwanisa lathi ukuthi siyachuza ukuthi abantwana bethu bayangaphi. Khathesi are left with no options. Abantwana bethu bazabe besiyofunda emizini, emalocations, emizini, ama-private schools lana which are not registered. And sizayibona ukuthi iquality education yethu izabe ingenelisi ukuthi abantwana bethu ba-excele in life.
Omunye njalo umzali unkosikazi Nokuthula Bhengu uthi lanxa kusemthethweni okuthiwa nguhulumende kuzophazamisa indlela izikolo eziqhuba ngayo umsebenzi.
Ukuthi imfundo kusuke ngele phambili sokuzaba nzima ngoba ababalisi bangakwanisa ufike ngenelisa ukufundisa abantwana singabungela mali ngoba kuyafunakala ama-resources esikolo.
Iningi labazali laloba lisamukela ngenjabulo inyathelo lokungabanjelwa kwabantwana impumela yemhloliso. Iningi lithi uhulumende azama ukulungisisa ayisiso sisusa senhlupho ababhekane lazo kodwa kuyisimo somnotho elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ivandla leMDC seligcizelele ukuthi alisoze lingene kuhulumende womanyano kodwa lithi lifuna uhulumende wesikhatshana owe-Transitional Authority. Lokhu kuphume emhlanganweni wedale le-National Council oyenzelwe kwaBulawayo okwakuqala selokhu leli bandla labunjwa. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa awazange achithe umhlangano wabo njengalokho abakwenze izolo.
I-National Council yilo idala elikhulu masingela okuthiwa yi-Congress. I-Congress yenzakala every 5 years. So phakathi kwama-Congress siyacela abakhokheli iZimbabwe yonke amagumbamane labanye abakudiaspora bekulabanye ababuye bevele eGoli, i-South Africa Province. So besihlangene namhla kobulawa e-Richmond sacubungula indaba ye-politiki yeZimbabwe umnyaka lokuthi kunjani lo mnyaka ozayo.
Ngodaba lokukhulumisana-ke
thina njenge-MDC sikhulume ngendaba yokukhulumisana siseGweru ku-50th National Congress savumelana ukuthini kuqakathekile ukuthi amaZimbabwe bayenze lokho okuthiwa ngesilungu National All Inclusive Dialogue. Yikho thina esime ngakho sivela eGwelu ku-50th National Congress sasesithuma le policy document okuthiwa yi-reload. I-reload yakuphinda futhi konoki yakugcizelela ukuthi thina njengamaZimbabweni akumelanga sivume ukuthini indaba enkulu ngama-sanctions, indaba enkulu yi-economy. Thina njengamaZimbabweni indaba enkulu yi-political legitimacy crisis. Okuthi ukuthini ngaphandle ukuthi sivumelane njengamaZimbabweni ngezombangaze akulandlela esizayiqeda indaba ye-economy. So Mbeki lokhu uPresident Mbeki kuhambelana lesivumelano sethu njenge-MDC ukuthi kumele kube la ma-talks ahambisa ku-national dialogue.
Sizwa kuthiwa ikhona eminye imicimbi ezenzakala lamhlanje ntambama kusihlwa. Kuyini elikwenzayo njengebani?
Sikhuluma kanje uPresident Advocate Nelson Chamisa unikeza izipho abadala esingathi elderly members of the Bulawayo community ebafisela ikhisimusi elihle. Zalikwazi ikhisimusi yalonyaka kunzima, kunzima kakhulu. So uzabenika kuthiwa ngesilungu ama-Christmas hampers kuma-elderly members of the Bulawayo community. Angaqeda ukwenza khonoku namuhla ntambama endaweni okuthiwa yiShumba Lodge. IShumba Lodge iseSunning Hill mawusiya eGwanda. U-President Advocate Nelson Chamisa uzabe le charity Christmas dinner lapho thina esiyabe sihlangene sonke abayabuya bayabhadala izimali, imali zakhona ziyanika abaswelayo.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Lamuhla sigqiba uhlelo lwendaba eziphathelane lokoma kwamadamu emhlubulweni weMandebeleni kanye lenkabazwe ngokukhangela umumo wedamu leGuyu eliseGwanda South. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Idamu leGui ngelinye lamadamu aseleminyaka ethabalele eGwanda kodwa lanamuhla likalungiswa. Lokho kuthe izakhamizi lezifuyo zithwele nzima ngoba kumele zitholobele imango emide zisiyadinga amanzi. Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kulumango elethula iManyange lakho kusamile. Isakhamuzi sesengeza nomnumzana Mandla Maseko uthi ukudubuka kwedamu leGuyu eminyakeni emibili edlulileyo kujiye izakhamizi zithwele amagabha avuzayo.
Idamu leli besincedisa kakhulu libamba iGuyu area through business center institute Guyu police Ada Model D lizobamba izakhamuzi zasesengezane village ezifuyweni ukuthi badinga lula bezive sazi ukuthi bazazithola eduzane eGuyu area belisiza izinhlanzini sithola isitshebo.
Ngaphandle kwamadamu adubukayo izakhamizi emawani eGwanda South zidamadama kulesi sigaba abalise lentepe lemandebeleni leleshamba kawasancedi kangako ngoba seqibelekile. Esinye salezi zakhamizi umnumzana Justin Dube uthi amadamu lawa kasabamba amanzi okudala ukuthi bahlale bebhekane lodubo lwamanzi lanxa kune izulu eliningi.
Leli elinye lalo seligqibeleka selisele kancanyana libamba nje 2 months after i-rain season.
EGwanda North ematshetsheni lakho bakhala ngodubo lokugqibeleka kwamadamu. Ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Gala uthi maningi amadamu asegqibelekile esigabeni sakhe adinga ukugujwa.
Kule damu levonkwe ematshetsheni lelo ke la ligqibeleke total ukuthi akula manzi amayo khonapho bese kulandela ele Mkaje ele Ulube bese kulandela ele irrigation lesivezwa irrigation yemashurumoshi yamadamu asegqibelekile.
Bekule themba lokuthi udubo lokusilelwa kwamanzi emangweni eGwanda South luzadlula lapho kuthe kwakhiwa idamu elikhulu lethula iManyange Dam ku-Elliot Bridge eNtepe. Kodwa iningi lezakhamizi selilahlele lo themba ngoba sekungumnyaka umsebenzi wokwakha leli damu umile. Udube uthi kumele uhulumende aqakathekise ukwakhiwa kwaleli damu
ngoba indawo le yindawo ewomileyo, yindawo efuna ama-irrigation. So into yedamu leli lifakwe libe mqoka liyenziwe sithole irrigation system silime sikwanise ukuthola ukudla okweneleyo.
Ukhansila kwaward 14 eGwanda South umnumzana Miklas Ndlovu uthi usemnyameni ngesizathu sokungaqhutshwa komsebenzi kuleli damu.
Nxa ngithi ngiyafika mbuzisisa abanye kwakhanye enye equipment ngiyabona yahamba aphise zingathi besesicabana lamajaha akhona kusho ukuthi izisebenzi eziseleyo ngiyabona kazisatholi imfanelo lazo sezizama ukuzidingisa ukuphila ngenkuni. Hayi ngafika ngabavala ngathi bangakuqali lokhu.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mduli Ncube uhlele izigidi ezifika phose ekhulu lamajumi amathathu zamadola 128 million kuhlulu lwendleko kahulumende lwebhajethi yomnyaka ozayo ezasetshenziswa ukwakha leli damu. Osaphethe isihlalo sikasikomiti oGwanda umnumzana Charles Dube uDozulu kumele abekezele.
Ayisikho ukuthi kumile kumbe akusela msebenzi ozayenziwa. Umsebenzi wokwakhiwa kwesakhiwo esikhulu esingangalesana umsebenzi othatha isikhathi njalo ofuna imali eningi.
Izakhamizi zithi uhulumende kumele abophe siqine alungise amadamu ngokuphangisa ukuze enelise ukubamba amanzi engakagelezeli kunkulukudela. Umanjinela omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa lokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority zinwa umnumzana Peter Makwarimba uthi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi eMatabeleland laseMidlands adinga ukuvuselelwa.
Matabeleland, in this exercise of rehabilitating, we had three dams. One of them, also a good project, is in past Plumtree in the south. The other one is just north of Bulawayo.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatabeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuka lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kulamadamu anjalo esijonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Izansi yemandebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke elizweni ngoba sithole kwezulu. Lingaphela kwakhiwa idamu lethula iManyange libikwa lizanceda kakhulu izakhamizi eNtepe, Guyu, Dalale, Chelesa, eMangongoni lawo azathola amanzi. Lithi indlebe kusasa uhlelo ezemaphandleni lapho sizaxoxa khona ngodaba lokuphela kwenkomo eMatabeleland ngenxa yendlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikuthule eNtebe imu Albert Ngube.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela umumo wezombusazwe elizweni. Kambe inkulumo phakathi kwamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa we-MDC zinganceda ukulungisisa lumumo na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kesi khangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Izivalane zakwele Somalia South Sudan ezihlaliswe enkambeni eye Dadaab refugee camp zikhala ukuthi zifuna inkululeko yokuvunyelwa ukuhamba-hamba elizweni lelo ngoba kathesi zihlezi enkambeni njengezibotshwa. Abantu abangamachumi amahlanu abadabuka kwele Salvador balubhekise kwele Melika liviki phansi kohlelo lwesivumelwano sokuphiwa kwabalelo lizwe amaviza awa H2A ukuze bazosebenza okwesikhatshana emaplazini awe Melika. Abenhlanganiso ye Southern African Parliamentary Support Trust bahlangane laba makomiti ayahlukeneyo edalele parliamente besethula impumela yophenyo abayenzayo ngendlela amankampani kahulumende ama parastatals asebenza ngayo kukhangelwa ukuba ayalandela na imithetho eqondisa umsebenzi. Okuninga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Lomhlangano wenzelwe eHarare abeSouth bathi bawenze ngenhloso yokufundisana namalunga aleli dale ngokuqakatheka komthwalo wokuhlola umsebenzi wamakampani la. Umnumzana Andrew Ndlovu, isiphathamandla salenhlanganiso, uchazisa kabanzi ngophenyo lwabo.
Nxa singakhangela iconstitution yethu ithi yona ama-parastatals wonke kumele imisebenzi abawenzayo ukwenzela iparlamenti bekwazi ukuthi bawuqhuba kuhle lowo msebenzi kumbe hatshi, ngoba imali abazisebenzisayo imali so iparlament kumele bekwazi ukuthi ama-parastatals lawa asebenza kuhle ukuze bafeze injongo zikahulumende.
Umkhosikazi Sibanda omela i-chairdetary leparlamente uthi izijeziso zomnotho ezethulelwa ilizwe lazo zibangela okunenge.
Silema ningathi amasela ngiyabona ngiyo into eyiphambanisayo. Plus into esihluphayo kathesi into yokuthi silama-sanction. Ama-sanction lawana ayaphambanisa kubantu vele abalamali ukuthi bathenge into zangu ziyakhwela. Abantu bayadweka, anti uyabona impuphu ayithengeki, amafutha athengeki, kusho ukuthi abantu bayahlupheka kabi.
UNdlovu uthi yikho bebize hatshi amalunga edale lephalamende kuphela kodwa labanye emizameni yokuphathisa abedale ukuqhuba umsebenzi ukuhlola amankampani kahulumende ebona ukuthi alandela imithetho yelizwe.
Enxuse ama-members of parliament ikakhulu abavela kuma-committees e-budget, i-committee ye-industry, le-committee ye-public accounts, kanye laba akade bemele ama-parastatals wona lawa esikhuluma ngawo.
Ingcitshi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi kusukela ngomnyaka ka-2000 amankampani amaninginengi abhekana lenkinga eziningi ukugoqela lamankampani kahulumende ama-parastatals agcina edonsa nzima ngenxa yezizathu ezehlukileyo ezigoqela imitshina esiyigugile esisengenelisi ukuchelisa imisebenzi yawo lokuhlawulela indleko zomsebenzi ezifana leholo lezisebenzi. Uhulumende uthi usebenza gadalala emizameni yokuvuselela amabhizimusi anje lokulwisana lenkohlakalo ukuze esebenze kakuhle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Abasekeli beqembu le-Highlanders abazibiza ngokuthi yiBoso Bulletin sebekhethe umgadli uPrince Dube njengomdlali odlale kuhle okwedlula abanye bonke lonyaka bamnika umvuzo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhuluma ngesikhathi besipha open studio umvuzo wakhe ilunga leqembu leBosa Bulletin King Mojalefa Ndlovu uthe kungumlandu wabo njengabalandeli beqembu leHighlanders ukukhuthaza abadlali ukuba badlale ngokuzimisela okukhulu bencintisana lenkokheli yeqembu.
As a group we follow the games, we follow their gameplay.
Njengeqembu siyalandela imidlalo siphinde sikhangele ukuba abadlali basiphatha njani nxa bengekho enkundleni, sibe sesivota sidinga uba nguphi umdlali odlala ukwedlula abanye. Njalo lonyaka sikhethe uMgadafi.
Abanye abadlali asebeke bathola imivuzo ivela kuBosa Bulletin eminyakeni edlileyo ngabagoqela uRaman Kutsanzira osedlalela iqembu leFC Platinum, uPeter Muduwa kanye loAriel Sibanda. Amalunga weBosa Bulletin aphe umfoka Dube inkezo kanye lenkulungwane zamarandi njengesibongo sokuba udlale kuhle lonyaka. Njalo imivuzo le iza ngemva kokuba umfoka Dube ekhethwe ukuba ngomunye wabadlali abalitshumi lanye abakhethwe kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka kusigaba seCasalaga Premier Soccer League. Udube ube ngowesithathu ngemva kaRalph Kaundera weqembu leTriangle United kanye loJoel Ngotso weCapes United okunguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale ukwedlula abanye lonyaka kusigaba se-PSL. Kusenjalo iqembu leChicken libe lomkhosi wokubonga abadlali balo abadlale kuhle lonyaka ngolwesine ntambama, njalo abadlali abathole imvuzo ngabalandelayo. UGeorge Majika ukhethwe ukuba ngumdlali ohlohle igoli elihle ukwedlula amanye wonke, ikanti uClive Agosto nguye othole isicoco sokuba ngumgadli ohlohle kaningi ngemva kokuba watshiya ehlohle amagoli alitshumi lane engakayidlalela iqembu leMaritzburg United kwele-South Africa. Umgadli u-Aubrey Chirinda kuthiwe nguye umdlali ogijimisa igazi, uPrix Zendera nguye umgadli olembeko, uClemence Matau uthole umvuzo ovela kumgcini sihlalo weqembu, uNyasha Gurende nguye umdlali osakhulayo otshengisa ukuba ule kusasa enhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday, kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elandaba Super Sounds eliphethe idlalade elitsha elilesihloko esithi Bazali Bethu. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade laleli qembu lesivili njalo liphume ngeviki edluleyo. Abafana bephelandaba iziqholo zasejwane kodwa bahlabela bekwele South Africa. Nangu umholi wabo uMsunduzwa Ndlovu echasisa ngemvelaphi yabo.
Iphelandaba Superstar isuka eCholocho ephelandaba. Igama lami lokuzalwa nginguNqobani Ndlovu. uMsunduzwa Ndlovu ngimsebenzisa emculweni. Leli i-album yesi-2 yephelandaba Superstar, kodwa i-album yesi-5 ngisemculweni.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi Ungiphoxelani kanye lale ethi Abantu Bakwesiphoso. Litholakala ngaphi idlalade Ndlovu?
Iyatholakala lapha kithi, ungakwazi kungiwhatsapp ku number zami ezithi 0834294830 or bewhatsapp umfana engisebenzisana naye uGodi wakamoyo osebenzisa inumber ezithi 0849469330. Ikhona lapho esitholakala khona, bengakwazi ukusiwhatsapp noma besenzela ama call back, siyakwazi ukubafonela back.
Abalandeli bona ungabatshiyela wapi amazwi? Siya nje kukhefu leKhisimusi.
sithi nanti i-CD lethu lesilandayo Super Sound elitsha sicela lihambe lalo emakhaya lejayivisa abantwana ekhaya lithenge ama-original lingathengi ama-10-10
baphuma ke enkundleni olo
yazi ngizongikhuluma sozizwa abanye baze bafe bangazange bekhiphe ngisho kangasi Abazali abasawaza malubulu abantu abasebenzile obulisekangeni abazali abasawaza malubulu abantu abasebenzile obulisekangeni Abasawaza malubulu abantu abasebenzilobolise kangeni abazali abasawaza malubulu abantu abasebenzilobolise kuli
ntungameli lohlelo woza Friday kesikhangele inhloko zendaba uhulumende uthi ezikolweni zakhe akumelanga abaphathi isikolo bancitshe abantwana impumela emihloliso ngoba abazali belezikwelede zama school fees ibandla le MDC seligcizelele ukuthi alisoze lingene kuhulumende omanyano kodwa lithi lifuna uhulumende wesikhatshana we transitional authority Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye wakathesi salani kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.